ישראל.
Amachono Zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mpalakazi 2019 nguChris Gande ngisithi woza woza mnyaka omutsha 2020 endabeni zethu lamhlanje.
Ngiqiniso kakhulu inani labantu abalambayo emadrobheni nasemakhathi elilinengi kakhulu. Indlala isingenile emizini eminingi lapha edrobheni. Siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi akula msebenzi ibulawayo impuso ezazifunga kazisekho.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi inani labantu abalambayo eZimbabwe selikhuphukile njalo isikhuthaze inhlanganiso ezithiyeneyo lamazwe omhlaba ukuthi ancedise ngokubadingela ukudla.
Kulo ukuthi abashayeli bahambe bitshana bitshana bangangahambisi shayeli imota zigijima kakhulu. Hayi, asifuni lokhu, funi ukuthi bahambe kahle kahle.
Abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwenani labahambayo ngekhefu lalonyaka osekubangele ukuthi bame okwesikhathi eside ezilindweni bemelele ukugcwalisa amabhasi. Lokhu evalelwe uMary Mubayiwa, ikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi inani labantu abalambayo eZimbabwe selikhuphukile njalo isikhuthaze inhlanganiso ezithiyeneyo lamazwe omhlaba wonke jikelele ukuthi ancedise ngokubadingela ukudla. Embikweni esanda kwethula i-WFP ithi sokulabantu abedlula izigidi ezine i-4.1 million abadinga usizo lokudla oluzabiza amadola ayizigidi ezingamakhulu amabili i-200 million US dollars ezasetshenziswa kungxenye yomnyaka ozayo kuphela. Isiphathamandla salinhlanganiso yeZimbabwe uMnumzana Niels Balzar uthi ukudla abalakho kuzaphela ngombimbitho ngomnyaka ozayo, yikho bedinga ukuphathiswa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi uStanis Banda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance.
Liqiniso kakhulu inani labantu abalambayo emadrobheni nasemakhaya elilinengi kakhulu. Indlala isingenile emizini eminingi lapha edrobheni. Siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi akula msebenzi ibulawayo intuthu ezazithunga kazisekho. Ngakho-ke abantu abaningi bahlezi ngekhaya abasebenzi. Njalo siyakwazi ukuthi laba abazama ukuthengisa emgwaqweni bahlangana nokuxotshwa ngamapholisa, njalo sebebaningi kakhulu. Baningi abantu abadinga ukudla, ikakhulu abantwana abancane. Le makhaya ngale okungalazulu siyakwazi ukuthi indlala kuphela esigcwele. Abantu abaningi babuye emabandleni becela ukudla bedinga incediso.
Ukudla lokho okwabiwa yi-World Food Program kuyabafinyelela bonke yini abakudingayo? Liyake lincedise ukuthi lani libakhethe abantu abadinga ukusizo.
Sesilohlelo esithi lona ngesilungu safeguarding. Kutho ukuthi lapha siyabe sikhangela ukugcina ukuthi sinanzelele ukuthi ngakuphiwa ukudla akula muntu okumele athiwe ukudla othiwa ngaphandle. Ikakhulu siyasinanzelele indlela abazisebenzisayo ukuthi babekhangela ukuthi kulowo muzi ukhona yini umuntu ongakwanisa ukuthi asebenze abebanika ukudla, imali yokudla. Nxa kungela isikhathi esiningi imuli ezilentandane, imuli esezinabantu asebebadala kakhulu abangakwanisa ukuthi bezisebenzele bazidingele ukudla. Kodwa kwesinye isikhathi njengoba siphila lapha eZimbabwe sesananzelela ukuthi abantu abadala abanye lentandane bathi besiya layina besiyadinga ukudla batshela ukuthi hhayi ibizo lakho alikho. Ngoba kwezinye isikhathi laba abanye abaphansi abasebenza ezigabeni base befuna ukungenisa le politika ekunikeni abantu ukudla.
Libona umnyaka ozayo unjani kusimo sokudla?
Umuma uza kanzima kakhulu ngenxa yokuthi sikhuluma kanje izulu zalikho. Baningi abantu abalokhu bedingile. Ngakho-ke labantu abancedisayo ukuthi kuthole ukudla abama-church abasincedisa bengaphandle kwelizwe. Siyananzelela ukuthi lo mkhonomi yabo eminye isihlupha. Njalo bangena labo phakathi kwengcinga zabo. Ikanti le mali yokuthi abantu baphiwe ukudla kuthengeke umumbu isintuthwana. Kuyisikhathi esizaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe bese siyangena kiso ku-2020. Kuyadingakala imithandazo ukuthi uNkulunkulu asize ukuze abantu abaningi bengalahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yokulamba langenxa yendlala.
Lo-ke ngumfundisi uSenis Banda esiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abatshayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwenani labahambayo ngekhefu lalonyaka osekubangela ukuthi bame okwesikhathi eside ezilindweni bemelele ukugcwalisa amabhasi ngabangabe befuna ukuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukwethekelela izihlobo labangane njengemvama. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Bekula mabhasi amaningi ukwedlula abagadayo namhlanje esilindweni esikhulu samabhasi eseMbare Musika, okuyinto engavamanga ukwenzakala ngalesi sikhathi sekhefu. Umnumzana Mandinyanya otshayela ibhasi ehamba umango osuka eHarare usiya kubulawayo uthi ibhizimusi liphansi kakhulu kumango awuhambayo lonyaka ngokusilela kwabantu.
Kudakiwe sibili. Ngabe sasuka kudala sifike ngo-7 khathi singama-11 akhula lutho.
Uthi noma kunjalo uqwayisa abanye bakhe abangabatshayeli ukuthi bengagijimisani lesikhathi ngoba kungathela abaningi engozini. Ethi emgwaqweni khona kuzilungele sibili lamapholisa engasakhathazi abatshayeli. Ugogo uMampofu obelubhekise eKwekwe ukuyavakatshela abazukulu uthi okuqakathekileyo ukuthi batshayele kuhle ukuze abantu befika besaphila.
Kulu ukuthi abatshayeli bahambe bitshana bitshana bangangahambisi. Chayeli imota zigijima kakhulu, hayi asifuni lokhu, funa ukuthi bahambe kahle kahle.
Okusilela kwabahambayo kuthiye lesi silindo silabathengisayo abaningi bephithizela njengenhlala yenza bekhankasela impahla yabo. Omunye umtshayeli ozithi ngushumba ukhuthaze abanye bakhe ukuba batshayele ngonanzelelo olukhulu benakekela impilo zabantu ababathweleyo kanye lezihambi ezikwamanye amabhasi ngokusebenzelana kuhle bona ngokwabo njengabatshayeli.
Sikhanyelise ukuthi ma singena amarenki lapho abanye bangena ngesifuku. Kanye kulabantu abazojakiwe ababekhona emarenkini abanye ababoni. Kanya kuyabangela ukuthi
umnumzana Nathan Sambaza otshayela umango wokusuka eHarare esiya eGweru uthi izimoto ezinkulu ezifana lamarori athiwa ngamagonyethi kumele abatshayeli bezinye izimoto bezinanzelele kakhulu behlise isiqubu zikhathi zonke ukuze bebone kuhle bevikele ukuthuzana lazo. Amapholisa abikwa esithi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo selifikwe kwabangama-30 ngekhefu lekhisimusi lonyaka. Abohlangothi lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe babika ukuba iningi lalezi ngozi zibangelwa ikuphosisa kwabatshayeli ngokugijima ngesiqubo esikhulu lokuncintisana labanye abatshayeli ukuze bathole izihambi eziningi ukwedlula abanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Elokhu evalelwe uMary Mubayiwa ikhosikazi lomsekeli kamongameli walizwe umnumzana Constantino Chiwenga. UMary wetheswa amacala ambalwa agoqela ukuba wayefuna ukubulala umyeni wakhe ngesikhathi egula esesibhedlela kwele South Africa. Amagqwetha kaMbayiwa ethule isicelo emthethwandaba weHigh Court sokuthi ahlawuliswe isibambiso sebail esithi kawaboni esethusela abafakazi njalo icala lokuthi wayefuna ukubulala uChiwenga lingamanga. Izandla zikaMary bezibotshwe ngamabhanditshi athi ngamanxeba awebhomba eladubuka eWhite City Stadium kobulawayo ngomnyaka ka-2018 emhlanganweni weZANU-PF. Kodwa abachuchisi bathi kulobufakazi obunenge obuveza ukuthi uMbayiwa ngempela wayefuna ukubulala umgage njalo ulakho kubaleka elizweni ngokwesaba amacala abhekane lawo. Umanji uthi uzakwethula isinqumo sakhe engahlolisisa okwethulwe emthethwandaba lamhlanje. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana kucacaphulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende engowebandla leMDC.
Njengoba ehambile ekhoti namhlanje phambi kwajaji, umlandi ukuprosecutor ukuthi atshengise ujaji ukuthi kunezizathu ezigcinileyo ezibambekayo futhi njalo zokuthi umuntu lo angaphiwa ibheyili. Uthi ukuthi ngalezo zizathu-ke nxa zingalethwanga lezo zizathu kumele aphiwe ibheyili. Sasibona abantu bemeda abaningi baphiwa ibheyili. Akulandi ukuthi icala lakho linganani. Kukhangelwa kuphela ukuthi wena ngumuntu ongabaleka, ngumuntu onga-interfere nama-witnesses uphambanise amaphoyisa ngenxa yezenza umsebenzi wakho. Yizo izizathu ezivumakalayo zinalezo. So sizakhangela sibone ukuthi yona leyo kesi iyabe izaphetha kanjani.
Nxa sikhangela abathuthisi bathi balibufakazi obumangalisayo kuzobuya ke amagoda akhe athi hayi amacala lawo ngazani amanye ngokubumbabumba nje. Umanji siyakuhlolisisa khonoku kuyamthatha isikhathi esinganani umanji ukuze aphumele esinqumo?
Konke afuthi mhlawumbe indaba yakhona iphambi kajaji kumbe iphambi kamanji yinto angayilalela khonapho khonapho ahle enze isinqumo sokuthi uzamnika ibheyili kumbe uzamnike. Kumbe nxa kulama-submissions abantu bekhulumeka ama-prosecutor ekhulumeka kakhulu namaloya akhulume imicijo eminingi baletha ama-case wabhala izinto eziningi angaphiwa i-chance yokuthi athathe mhlawumbe 2, 3, 4, 5 days mhlawumbe even a week yokuthi abhale i-judgment ngoba remember ukuthi i-freedom yomuntu ukukhululeka kwakhe siyakuqakathekisa ku-constitution. Wonke umuntu ulelungelo lokubana abekhululekile. Lo Mary Chiwenga layo ulelungelo lokuthi abekhululekile ngoba kakagwetshwa phela. Okusho ukuthi i-bail application yonke every bail application is an urgent matter. Yonke i-bail application siyijahlile. So akumelanga inkundla layo ibonakale sithatha isikhathi eside kakhulu ukuze ilethe isinqumo. Iyabe sisephula amalungelo kwalowo obotshiweyo.
Siyabona njalo uyise uKenny Mbayiwa, uyise kaMary Mbayiwa, usethe indlu yakhe esedorobheni leHarare angayifaka ibe isibambiso sebail. Kuvame kanganani khona ukuthi uyise umntwana abuye lentweje?
Kube kungumntwana wakho ongezani. So singakubona ngaleyo ndlela kodwa ibheyili isibambiso sokuthi umuntu lo oyetheswe icala angabaleki. So kuyakuthiwe uyabhadala imali ezakwenza ukuthi nawe uzibophele ekutheni uzabuya ecourt. Esikhathini esiningi senza njalo. Emuntwini esibona engazani imali ledle into encane kuyo kungathi waletha ama-title deeds endlu yakho abe ebanje. Nxa unayo indlu ungayibambisa indlu yakho. Nxa ekhona ofuna ukuthi afake eyakhe imali kumbe afake eyakhe indlu kuvunyelwe ukuthi angabambisa okwakhe.
Ye, singathi wena kodwa ngombono wakho ubona ngani kuyaphumani kona?
Ichesi le mina ngokubona kwami kufana ichesi elinezompolitiki eziningi phakathi. Ekade sifisa ukuthi sikubone njengamadoda ukubana umthetho u-aplaywa usetshenziswa ngendlela efaneleyo kungakhangelwanga ukuthi lo nguzibani lo nguzibani.
Alo-ke ngumnumzana ucacaphulu igqwetha elilwela ilungelo likazulu ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo uphulu ngowe-MDC.
Yebo 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 mthokazi omuhle ezimbabwe omuhle okhulumayo ngumike hobe ngithanda ukuthatha leli thuba lokulibonga lonke basekeli bohlelo lwabatsha olwe-The Connection ngalomnyaka ka-2019 ngilethemba lizoqhubeka lisekela ngo-2020 namhla ngo-8 ntambama kuhlelo lokucina lwalonyaka liyanxuswa ukuba lisho imibono yenu ephathelane lelikubone kusenzakala ezimbabwe lonyaka lelikukhangeleleyo ngomnyaka omutsha libona ngani ilizwe lakho thuthuka na ngomnyaka ozayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
esingakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba ophezulu wakwele Sudan unqume ukuba alengiswe amalunga ebutho angamachumi amabili lasikhombisa afunyenwe elecala lokuhlukumeza lokubulala abatshengisela besola umbuso ka-Omar al-Bashir. Umongameli Denis Sassou Nguesso wakwele Republic of Congo usekhethwe njalo libandla lakhe ukuthi ancintise elimele kukhetho lokudinga umongameli oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Amakhulu namakhulu abantu abasekela iqembu lakwele Iraq elabesishiya militia bahlasele isigodlo someliwe lemelika elizweni lelo babulala imitshina yamakhamera kulandela ukuhlasela kwemelika ngendizamtshina zebutho kulelo lizwe kwabulala abesishiya abangamachumi amabili lanhlanu. Umongameli Donald Trump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esethe sabe Iran umlando wokuhlasela isigodlo seMelika.
Iningi lithi umnyaka esiwugqiba namuhla ubunzima kakhulu. Osekuthiye abanye besithi nxa kungabanga lobubelo kwezomnotho umnyaka ozayo uzakuba lobunzima obuphindwe kaningi nengi. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usezame ngamandla akhe wonke ukuvuselela umnotho welizwe kodwa kukhanya kusehlula. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi umnyaka lo utshengisa ukuthi ababusayo sebephelelwe ngumphako.
Umnyaka lowu ubungomunye iminyaka enzima empilweni yabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bathwale nzima kakhulu, economically umkhonomo usuke wawa, imali yayingasathengi, abantu abasebenzayo amaholo abangasathengi lutho. Yakhangela njalo lezitolo kungasela mpahla, impahla sezidura lapho ezitholakala khona. Sabona ukuthi imali yabantu iphinde idenwe, igcine iluza ivalu kakhulu. Sangena ezibhedlela, abantu baphela kakhulu ngoba kungela mithi, amadokotela ayengekho emsebenzini, ebe-strike lamanesi. Uhulumende sehluleka kulungisa udaba lwa amadokotela ke lamanesi. Yikho-ke economically kube umnyaka onzima kakhulu, health wise abantu baphelile kezibhedlela ke. Siphinde njalo sikhangele lo mkhathi, umkhathi izulu kalikho. Uyathengisela futhi ukuthi 2020 uzaba umnyaka onzima kakhulu. Uhulumende okhona kalaqhu ukuthi i-economy le angayilungisa njani, kalaqhu ukuthi angalungisa njani ezemfundo lezempilakahle ezibhedlela. Abantwana beZimbabwe bathwele nzima njalo bakhangelele ukuthwala nzima besiya phambili ngo-2020. Akula bungcono esibona ingani bungaba khona.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngeyomunye njalo usomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga.
Ezomnotho zibe kakhulu ikakhulu nxa upresident wathi ngena wathi Zimbabwe is open for business. Thina abanye sasithi incinci ukhangelela amabhizinesi amafactory, kanti yena ukhangelela amabhizinesi okuthengisa ama-juice card lecakucaku. Njengani ubona kwesi sikhathi ihambe ethenga ucakucaku nemthengiswane khona le khwekhwe, utshengisa ukuthi uqhuba ibhizinesi. Ayisikho lokhu esathi kukhangelela. Ungakhangelela ukuthi abantu abethemba ukuthi bazathenga ngezimali amatisha, amasotsha, odokotela, yena ulwa labo ubathwalela umqwayi, kafuni kubabhadala. Bangathi bayakhuluma ngokuthi babhadala imali encane, ubathela umqwayi futhi abaxotshe lo msebenzi ethi kafuni nakubabona lapho abasebenzela khona. Njengobuke wambone zama ukuncenga odokotela kodwa hayi kwehlule. Yikho-ke ngaleyo ndlela hhayi ezomnotho zimi kubi. Ungakhangela ukuthi amakhisimusi amaningi abantu babejabula lo nyaka, hhayi lanxa ingozi ezizakala emgwaqweni yizo ezikutshengisela ukuthi hayi abantu beZimbabwe bebengayanga ndawo, zibe lutshwane nje lanxa sikubonga ukuthi akumelanga abantu base, kodwa yikho esigeja ngakho ukuthi abantu babejabule okunganani.
Ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi ilizwe lizavula amasango lingenise abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni, kodwa abanye bathi uhulumende ukhanya evala lawo masango. Unkosazana Rita Ndlovu ophatheke kwezombusazwe uthi umnyaka lo esiwugqiba lamhlanje ubumubi kakhulu.
Hawu, umnyaka lo unzima shuwa. Akula lutho oluhle ngoba asikwazi lawona lo ubuya ukuthi zingaze zihlabe sithi omunye abuye. ukuthi kuyabe kunomehluko vele kakukhanyi lutho. Nokunye sekusengezelela futhi nezulu lakhona kalikho. And nohulumende lalokho nisithwalela ubhulo kokuthi yonke into vele yaye. Wabona kudula impuphu, kudula ithubela, kudula i-cooking oyile okuyikho okuyikho okudliwa ngabantu kungasiwo lento okuthiwa yi-luxury. Hhayi kunzima. Kunzima sibila, hhayi akuwamanga kahle. Kuka sikwazi ukuthi kuzahamba njani. Kuyona lokhu yayo.
Kambe umnyaka esiwusungula kusasa uzabe ulobubelo na? Lo ngumbuzo iningi elizibuza wona.
Umnyaka ka-2019 ugqitshwa namhlanje uZulu esithi akakhangelelanga okuningi eminyakeni omutsha ngoba ehlulekile ukufeza konke abekuhlelile ukukwenza ngalumnyaka. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umumo oduma wembese idolobho lakobulawayo, abantu badangele ngale langale kuzwakala ukuduma kwezingoma, kodwa iningi alijabulanga njengalokhu okuvamileyo nxa kuphela umnyaka. Abantu abaningi bathi akukho okubathabisayo ngokungena kumnyaka omutsha ngaphandle kokubonga umdali ngesipho sempilo. Bathi njalo impilo iya isiba nzima ngamandla ngoba nanku behluleke ukuthenga abakade befisa ukuthenga ukuze bajabule lemuli zabo ngekhefu lekhisimusi. Unkosikazi Linda Dlodlo isakhamuzi sakobulawayo uthi umnyaka ozayo bawufaka ezandleni zikaNkulunkulu ngoba bebhekane lobunzima obukhulu ikakhulu kumumo wezomnotho.
Ukuthi uNkulunkulu asifanisele ngama resolution siyayenza but kunzima ukuthi sagcwalise. So sesikhangelele ukuthi uNkulunkulu angasigcina asenzele asifanisele yena. Yikho kungaba ngcono ukuthi at least sigcwalise ezinye izinto. Ngoba singaze siwenze asikwanisi ukuthi siwagcwalise ngamandla ethu ngaphandle kokuthi uNkulunkulu angenele.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Nkosenhle Radebe uthi bafisa impilo enhle lokuthi ubunzima bempilo bube nganeno.
Umnyaka ka-2019 kimi ubungumnyaka onzima. Bengilezi fizo zokuthi u-2020 ngingene nje njengendlela engiplane ngayo ukuba izinto zami zenzakale kakuhle. Sikhangelele nje ukuthi kube lotshintsho, nikwanise ukuthi sisebenze senze imali lathi sikwanise ukuphila kakuhle. Yonke into nje yehle ibuyele esimina de kuyiso sona eminyakeni edlulileyo. U-2019 ubenzima kakhulu. Ungangokuthi le Christmas le esiyidlalileyo asidalanga sijabulile njengokuthi besijabula njani iminyaka yonke.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Linda Ncube uthi umnyaka bawugqiba lamhlanje bebhekana lenhlupho eziningi njalo bafisa ukuthi uhulumende angenele asize abantu ngokudla loba impuphu lethukela kungasathengeki.
Lezikhalazo eziningi, kuyadula zonke izinto kazithengeki, ompuphu kakuthengeki, hayi indlala izasibulala. Siyadubeka shuwa, siyathanda ukuthi uhulumende ngabe uyangenela ancedise. Sibone kwezinye indaba abanye abantu baphiwa izinhlanyelo, baphiwa oni. Thina siyadubeka shuwa, siyafisa ukuthi uhulumende angenele njengezikolo. Silabazukulu abalabo baba babhubha obaba babo. Sicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela ikakhulu ukudla. Sibasathengeki impuphu, akusathengeki ithukela, akusathengeki.
Unkosikazi Duduzile Nyathi uthi kunzima ukuthi benze izinqumo zalokho abakufisayo ngomnyaka ozayo ngoba imali abayiholayo ingayindawo.
Umnyaka ozayo obuyayo sikhangelele ukuthi uNkulunkulu asikwanisele ngama resolution siyayenza but kunzima ukuthi siwagcwalise.
Unkosikazi Shield Mwembwe uthi ufisa ukuthi uhulumende ehlise izinto.
Njengabazali abalabantwana sikhangelele ukuthi ingabe izinto ziyatshintsha, ihulumende yethu ingenele bakithi sincedise ngoba akusele omunye umuntu ongalwisana lezi zinto lezi ezinzima esizibonayo. So sikhangelele ukuthi aluba ihulumende ingangenela izinto ziyehle, lama-school fees abantwana ayehle next year.
Izakhamuzi eziningi zakobulawayo zithi kunzima ukuthi bahlele izinqumo zezifiso zabo zomnyaka ozayo ngenxa yobunzima obukhona elizweni. Iningi lithi lifisa ukuthi uhulumende alungisise umumo okhona elizweni ukuze banelise ukuphila ngcono. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Akulaleki lamhlanje ye ingoma ka Something Soweto featuring DJ Maphorisa isidobela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba. Inhlanganiso ye World Food Program ithi inani labantu abalamba eZimbabwe selikhuphukile, njalo isikhuthaza inhlanganiso ezithiyeneyo lamazwe omhlaba jikelele ukuthi ancedise ngokudingela uZulu ukudla. Abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwenani labahambayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.